sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lejana njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithano ngolwesithathu mhlaka 14 kumbimbitho 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
amadokotela aye-United Bulawayo Hospitals, Bilo Central Hospital lezinye izibhedlela eziseduzane lakoBulawayo abuthene namuhla edemonstrator ukuthi uminista sehlulekile ukuthi agcine amadokotela ethabile njalo athenge izinto ezifunakalayo ezibhedlela ezakoBulawayo.
Ukukhala la umsebenzi kwabo dokotela kuyaqhubeka, abongi labo besithi labo bazakhala la umsebenzi kusasa.
Ano siyathaba ukuthi khona kubhentathele zindaba kulolu khetho zithole uncedo ku-European Union ukwenzela ukuthi khona ama-editors enelise ukukhafa ukhetho lolu olubuyayo. Imali le ihamba ekuncedeni ukuthi bethole ulwazi lwemithetho ekhangelelana lama-election.
Abesadag Parliamentary Forum baseZimbabwe ukuzohlola amalungiselelo okhetho. Njalo umqondisi we-United Nations Development Program ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa ukuzokhulumisana lohulumende ngoncedo inhlanganiso yakhe engalupha kumalungiselelo okhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhala la umsebenzi kwabo dokotela kuqhubekele phambili namuhla, abongi labo besithi bazabambana labo dokotela kusasa ekukhalaleni umsebenzi nxa uhulumende engaqhubeka engalungisisi izikhalazo zabo. Kwezinye indawo zelizwe abongi babikwa bevele sebeqalile ukukhala la umsebenzi. Kubika uBathabile Masuku.
Odokotela esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals batshengisele namhla ekuseni bethi izikhalazo zabo azinanzwa nguhulumende. Okunye abakhala ngakho yikusebenza ezibhedlela ezingela mithi eyenelayo kanye leholo. Omunye walabo abakade betshengisela udokotela Mxolisi Ngwenya, isikhulumi senhlanganiso yabodokotela laba eZimbabwe Hospitals Doctors Association, iZHDA, njalo engumsekeli womkhokheli wayo, uthi umphathintambo wezempilakahle udokotela David Parrenyathwa uyehluleka ukugcina izithembiso zikahulumende.
Amadokotela aye-United Bulawayo Hospitals, Bilo Central Hospital lezinye izibhedlela eziseduzane lakoBulawayo abuthene namuhla edemonstrator ukuthi uminista sehlulekile ukuthi agcine amadokotela ethabile njalo athenge izinto ezifunakalayo ezibhedlela ezakoBulawayo. Amadokotela lawa abethwele amakhadi amanye akade lotshwe ukuthi udokotela olambileyo ngudokotela ozondileyo njalo ngeke kwanise ukubona izigulane zakhe. Lamanye akade esithi u-CEO onguye umkhulu wesibhedlela uhamba ngejipu amapatient engela trip. Lokhu kuza ngemva kokuthi amadokotela aseku-14 days of strike esibizwa sithi industrial action.
Udokotela omkhulu esibhedlela sempilo, udokotela Solwayo Ngwenya, uthi uhulumende lokhe ephakathi kokuxoxisana labodokotela kodwa ethi akukavunyelwana lutho. Nguye othi umumo esibhedlela ukahle njalo abakalahlekelwa yimphefumulo yabantu abahlaselwe luhlupho lolu kakhulu kungabantu abazodinga ukwelashwa bevela phandle ababizwa ngokuthi ngama outpatients.
Thina lapha esisebenzayo, hayi siyasebenza siyabona abantu abagula esikuthi ngama emergencies. Laba bantu bonke bayabonwa esibhedlela, bayayenzwa ama-operation, izinto zihamba kahle. Abantu nje kuphela abangani abahanjelwa kuhle yilaba okuthiwa yi-outpatient.
Ebuzwa ngokukhalala umsebenzi kwabongi, uNgwenya uthi lokhu usekuzwile kodwa bengakaziswa ngakho. Ekhuthaza kodwa ukuthi bengakhalali umsebenzi, bakhulumisane lohulumende kwenqatshelwe ukufa kwabantu.
ngengabezwa lambe ngenza amahonga honga ingane bafuna ukwenza umhlangano wabo bahlanganisa ingqondo zabo kumbe bafuna ukujoyina istrike asikwazi asikaphiwa incwadi evela emanesini. Kodwa mina njengomsibalukhulu wabo inhlalakahle yabantu ngingumuntu ochothozayo kakhulu abantu abahamba ku-strike ngoba lapha sidila impilo yabantu. So ngabe ngingacela amanesi ukuthi hhayi abakhulumisane kuhle lohulumende kungaze kwachitheka imphefumulo yabantu.
Abongi bebehlele umhlangano wabo namhla emini lapho abakade bezavumelana khona izikhalazo abazazisa kuhulumende. Abakade betshengisela laba bebephethe amaphepha abhalwe ukuthi umqondisi wesibhedlela uhamba ngemota yohlobo lwe-jeep, isibhedlela singelathonsi le-drip. I-outpatients ward empilo ibitshaya umoya ingela muntu osebenzela khona ngitsho labongi. Odokotela abananza izigulane ngodokotela abakhulu abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi kodwa abenelisi ukuthi banakekele wonke umuntu ogulayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abohlangothi lwe-SADC Parliamentary Forum sebenqume inhlelo zokwabelana ulwazi lokwethulwa kwezindaba ikakhulu ngalesi sikhathi eZimbabwe libhekane lokhetho. Kubika uGibson Bebe.
Ekhuluma esemhlanganweni wentatheli zindaba lezinye inhlanganiso ezimela ilungelo lentatheli zindaba ezigoqela iMedia Alliance of Zimbabwe, unobhala jikelele weSADC PF uDr. Isau Chivia uthe intatheli zindaba yizo ezifundisa uZulu ngokhetho, zincedisana nabaqondisa ukuqhutshwa kokhetho, ngakho ke kumele zihlonitshwe. UChivia uthe njengeSADC babona angani uhulumende weZimbabwe ufenelise ukulungiselela ngokugcweleyo ukuhlolwa lokuqhushwa kokhetho lonyaka, kodwa abangakebi lolwazi ukuthi luzaba ngokukhulekilelo ukuthula na. Obemele iZimbabwe National Editors Forum Zinefo umnumzana Njabulo Ncube wamukele ngenjabulo enyathelo lokuthi intatheli zindaba zinikeze isikhathi sokufunda ukuze nazo zilobe indaba ezilohlonzi.
Ano siyathaba ukuthi khona intatheli zindaba kulolu khetho zithole uncedo European Union ukwenzela ukuthi bona ama-editors enelise ukukhava ukhetho lolo lubuyayo. Imali le ihamba ekuncedeni ukuthi bethole ulwazi lwemithetho ekhangelene lama-election, njalo bebekwazi ukuthi becazulule ukhetho lolo.
Uthe ukufunda kwalezi ntatheli zindaba kuzanceda wonke umuntu, njalo kuyindlela yokuqongusela ukulondolozwa kokuthula yilabo abanceda ngemali lezinhlelo zemfundiso. Unkosikazi Kholiwe Majama owemisa uthe laloba lezinhlelo zilinyathelo elihle linguquko kwakumele ngabe yaba khona kudala, nankuphela okwakumele kuguqulwe ngo-2013 lokho kungakenziwa. Ngakho ke njengemisa bebekhangele ukuthi lapho sokuyiwa kukhetho lolonyaka kuzabe sokulungisisiwe.
Lizabuthola ukuthi Misa Zimbabwe ike uyabhala incwadi isikhumbuza ukuthi kulezinto okwakumele zitshintshe ezikhangela intatheli izindaba ukuthi zenelise ukuthi zibe ziripota ngezehlakalo ngesikhathi sokhetho, zingakhethi sisithi zife kumbe zi-open kumbe njalo ziyabhalansa ama-political party wonke. So kuqakathekile ukuthi sihlangane njengentatheli izindaba sikhumbuzane njalo sikhangela ukuthi kukanti sisiya ekhethweni lika-2018 kuyinokutshintshileyo nxa sikhangele indlela esisebenzayo ngayo, njalo abantu bona ababebeyibo abavotayo kulezehlakalo ezibe khona yini ezizakwenza ukuthi thina njengentatheli izindaba sibe sifanele sikhangelisise izehlakalo zonke, sisenza ukuthi abantu bananzelele ukuthi yonke into eyenzakalayo iya-afekthi ukuvota kwethu.
isikhulumele senhlanganiso yentatheli zindaba ezisakhulayo eYoung Journalist Association yoja umnumzana Leopold Munende uthe bona bayakwamukela ukufundiswa zintatheli zindaba eseziliminyaka eminingi zilobela amaphepha ndaba lemisakazo.
Siyakuthakazelela lokhu njengeyoja singabasakhula imfundo enje so iyanceda isikhathi siya kuma-election. Osekusele ukuthi uhulumende evule ama-airways njalo enze iZBC isakaze ohloniphekayo ukufe not lokho esiwubonayo ukuthi ZANU-PF ekamnangagwa yiyebuleke iphuma amanye amabandla engaphumi nxa iphuma ephuma ngendlela ezimbi.
Imazi ibizela umhlangano njengenjongo yokuhlanganisa intatheli zindaba labenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi ophathelele lezokhetho ezigoqela iSADAG, ZEC, VEST, MISA, VMCZ lentatheli zindaba ezileminyaka zisebenza lomsebenzi bezokhuluma ngokhetho oluzayo njalo lokuthi intatheli zindaba zingasizakala njani ukuthi zisebenze kungela nhlupho. Inhlanganiso ezihlanganisela i-Election Resource Center, i-RC lezinye sezilesikhathi zifundisa intatheli zindaba ngokhetho. Ngeviki edluleyo intatheli zindaba zihlangene eGweru lapho ezifundise i-RC ngendlela okufuze iZEC uhulumende labo ziphathe ngayo ngesikhathi khetho. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Isiphathamandla se-United Nations Development Program umnumzana Akim Steiner ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa ukuze ekhulumisana lohulumende ngoncedo oluqondane lokhetho inhlanganiso yakhe engalupha eleZimbabwe. I-UNDP ithi uSteiner uzahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa lezinye izicukuthwana zikahulumende, abe komishini yezokhetho kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bekhulumisana ngalo lukhetho. Inhlanganiso le ithi izimisele ukuncedisa uhulumende kulokho angaba esilela ngakho kundaba zokhetho. Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chikumba uthi phakathi kwe 60 million efunwa yikomishini yakhe, uhulumende usebanikeze i-900,000 kuphela. I-UNDP ikhangelelwe ukuncedisa ngemali esilelayo le. Kodwa esikhathini esedlule kusabuza umgabe uhulumende ubesala ukuncediswa ngemali zinhlanganiso ezivela phandle. Umbuzo omkhulu ngothi uhulumende kaMnangagwa uzayivuma na imali nxa ethe wayithenjiswa yi-UNDP. Sixoxele incwadi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Umnumzana Mnangagwa uvele engena umsebenzi wathi yena injongo yakhe ngokuthi ukhetho luphumelele ukwenzela ukuthi izithelo zakhona zivunywe ngumuntu wonke. Wathi yena ama-observers azangena abanye vela e-Europe, abanye vela e-America, isathi le-AU. Ngibona ngathi umumo khathesi sungathi sitshiyele kulalo owakwakuyike khona kulo mnumzana Robert Mugabe. Izimali lezi ezikhulunywa yi-UNDP zinganceda kakhulu ngoba ukhetho alusulo lweZANU-PF. Ukhetho labantu beZimbabwe nxa kule ncedo elingazizakala bona ngathi bazavuma abakumnangabo.
Ukhona ukusilela kwemali kungayiphazamisa njani iZEC ekuqhubeni umsebenzi wayo wezokhetho?
Siyazi ukuthi DVR, isystem ye DVR iyadula imichina yakhona ifuna amagetsi ifuna ama material ama polling stations akhona lawo ayabe emanengi ngoba phela ukhetho ukuzele uphumelele kakube la lama polling stations ama polling stations amanengi abantu abase abayebesebenza besebenzela izekhi laba yisebenzi so ngibona ngathi mina imali vele ayisuzenele kule ndlela ezinenge abancintisayo amalunga ancintisayo amaphatha ancintisayo labe bekhuluma kuma radio kuma television station i-outside broadcasting unit ihambe isiyathatha imihlangano izekhi ifanele ibone ukuthi izimali zikhona ukwenzela ukuthi konke khonokho kwenzakale okusemthethweni ohambelana lesekelo sombuso
kule qula lesadaki eliselizweni sikhuluma nje elizehlola amalungiselelo okhetho ukuthi ahamba kuhle na kuyini obona eliphuma lakho leli qula lingaphuma yini lisithi hayi impela into zihamba kuhle
ya okwakhathesi kungaba nzima ukuthi sibe leqiniso ukuthi abakukhangelisa ngoba lingaziba bathathe isikhathi bekhuluma le nhlanganiso eziqondane le khetho abanjengabo Zimbabwe Election Support Network onango lamalunga amaqembu aphikisanayo yibo abazabe bechasisa ukuthi lapha nalapha 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 yikho okwakuvalekile kodwa kathesi siyabona ukuthi phela kathesi imihlangano abantu abaphikisanayo siphuma lo emaradiyweni naku-TV kukhanya ngathi kuyanceda kodwa kule mithethwanyana engakaguqulwa abavasa fanele bayikhangelisise lawo kuyenza ukuthi babekwazi ukuthi ihlupha kokhetho kuqondane le mithetho yakhona
umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe sixoxela eseHarare Live talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe diaspora forum sikhangela imizamo enziwa ngabanye ukubamba uhulumende ngamandla ukuvumela izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ukuthi zivote zikulawo mazwe lolu daba belusemthethwandaba kodwa umthethwandaba lo kawethulanga isinqumo namuhla Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhleli Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zabafundi ezigabeni eziningi zeMelika ziphume ezifundweni namuhla zatshengisela ezitaladeni zikhuthaza inkokheli yedale lephalamende ukuthi iphume le mithetho elukhuni elawula ukuthengwa kwemibhobho ekafula inhlamvu eziningi isikhathi sinye esisetshenziswe kuzehlakalo zokudubulwa lokubulawa kwabantwana bezikolo elizweni. Lokhu kuza ngemva kwesehlakalo sokubulawa kwabantwana besikolo seParkland eFlorida abalishumi lasikhombisa ngenyanga edlule. Umnumzana Khono Lembo oyebandla lezombusazwe lamademocrats khonapha eMelika nguye onqobe ukukhetho lokumela isiqinti sePittsburgh esigabeni sePennsylvania khonapha lapho akade encintisana lo Rick Sakhona webandla lama Republicans izolo. Inhlanganiso yabesifazana iWomen's Coalition in Zimbabwe imanyene lezinye inhlanganiso elizweni ezilwela amalungelo abesifazana sezazise ngenyathelo lokudinga ukubophisa wonke amabandla ezombusazwe azangena kukhetho lwalonyaka aza kwehluleka ukufaka isilinganiso esifanayo esiyingxenye yekhulu kumalunga abazancintisa kukhetho lwalonyaka uAnastasia Ndlovu sibhalo ludaba
Lokhe ilizwe lathola uzibuse abesifazana bathi lokhe beliswa ukuthola amathuba alingana labesilisa kunhlangothi zonke zempilo. Kwezombusazwe kukhanya kusemqanisweni naloba isisekelo sombuso sisitsho ukuba abesilisa labesifazana kumele babe lamathuba alinganayo ezweni kukho konke. Ekwethulweni kweWomen's Manifesto ka-2018 kusiya kumnyaka ka-2023 eHarare, abalwela amalungelo abesifazana bavumelene ukuthi wonke amabandla aza kwehluleka ukufaka inani labesifazana elilingana lelabesilisa kukhetho azasiwa emthethwandaba ngoba ayabe esephula isisekelo sombuso welizwe. Olwela amalungelo oluntu umqondisi wenhlanganiso eye This Constitution unkosazana Abigail Mupambi uthi abesifazana kumele basukume balilwele lelilungelo.
Iqiniso ukuthi iconstitution yesizwe iyaprovide for i-50-50 representation, but the women's constituency nayo ilomlando ukuthi bona ukuthi omama labo bayakhuthazwa, bayafundiswa njalo bayaphakama beme ukuthi bathathe lezo sikhundla.
Kodwa uthi kuza kuba nzima ukubophisa amabandla la uma abesifazana bengasoze basukume baye phambili ukuyafuna ukumela amabandla abo.
Ukubophisa ama-political parties ngibona kuphela kungenzakala ima kuukuthi omama baphakame babuya baliswa mhlawumbe lama-policies kumbe lama-leaders ama-political parties. Uma kuukuthi omama kalabo abaphakamanga bama ukuthi bathathe lezo ndawo, angibona ukuthi i-women's coalition izabe ibophisa ama-political parties ibabophiselani njalo ngaliphi.
Unkosazana Mildred Mkandla okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende eMzingwane emela ibandla lezaphu uthe basayine ukuba bazafaka amalunga ngokulinganayo.
Kuzaphu i-50-50 is no longer an option, asikho kukhetha. Izaphu ngolwesibili isayinile yathi kulolu ukhetho esiyaku Masi labantu abangene ezikhundleni abangu-5 ngomama. So central lokho elikwenze lapha kalikaqalisi. Ake liqalise and make sure nje umama ethilo ukuthi kulabanye omama abangena khona lapho. Bakithi silamabizo sonke.
Evumelana lonkosazana Mkandla, unkosazana Theresia Nkonjeni Daka uthi akula kwethusela okwedlula igugura hundi, ngakho abesifazana besabani abangene embusweni.
Kathi singibonile ukuthi yena khona ama-councillors ama-MPs angizange ngibone umama obuye wama la. Ngicela ukuthi amahodi laseleyo achiye lomama le, angizwa bomama. Sunduzana nini labo baba? Omama njoba kukhulunywa ukuthi sithe 50-50. Nxa kusehlula 50-50 kumbomo bese sabana omama, mama le sabana. Lebe sesabana makhosikazi. Lingesabi bakithi. Lingesabi. Litshele enye into khona apha engaziwanga ngomunye umuntu kumbe bayidobhile abanye bobulawayo.
Abesifazana babhekane lenhlupho zokungalingani kwamathuba phakathi kwabafazi labesilisa ezigoqela ukuswela ubuyanga, udlakela, inani eliphansi labasezikhundleni, ukuswela imisebenzi okubangela ukungena kwezombusazwe kube nzima. Unkosazana Thokozani Khuphe, umsekelo womkhokhelwe MDCT, ube yisibonelo kulo umhlangano abesifazana bethi usebhekane lodlakela oluzakwenza ukuba engakhokheli laloba efanele, bethi kunjalo lakumabandla wonke. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Obed Mpofu namhla ohlangane labeZimbabwe abedlula amakhulu ayisithupha abaphebhele kweleBotswana bekhulumisana ngokuthi abantu labazo kumele baphindele ekhaya. Kodwa iziphepheli lezi zithi zifuna ukutenjiswa ukuthi kazisoze zihlukunyezwe uma zingabuyela ekhaya. Kubika uMartin Ngwenya.
Umpofu uqoqisane lesiphepheli zeZimbabwe enkambeni yeDukwi ngaphandle kwedolobha leFrancis Town izolo emhlanganweni othethe amahola amabili ngemva kwesinqumo seBotswana kanye lenhlanganiso ebona ngesiphepheli e-United Nations Human Rights Commission on Refugees sokuthi iziphepheli sekumele ziphindele ekhaya. Zona zacela umhlangano lohulumende weZimbabwe uqala umhlangano kampofu leziphepheli obungokuzwa izikhalazo abangabe belazo kumbe izizathu zokuthi kungani bengafisi ukuphindela ekhaya. Umpofu uthi utshele iziphepheli ukuthi ziphenduke ekhaya ngoba izilwane zingasekho lokhe kwangena uhulumende omutsha.
Mina lami bacela ukuthi ngikhathe simuwe ekhaya sulungile kungcono. Kungcono babuye sizokwakha iZimbabwe sisonke. Abavumile abaningi bakhona kodwa abanye kade bethala ngokuthi khona bafuna ukuthi sibathembise okupheleleyo ukuthi nxa bebuya ekhaya asoze bafice ubunzima ababubonayo kumbe lokho babenza babuya ngapha. Abanye athi fisa ukuthi ona bazacela ukuthi angancediswa ngokuhlaliswa banikwe iy'nda zokuhlala ukuthi imizi yabo siyadilika.
Umpofu uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuthi ancedise iziphepheli ziphindele ekhaya kungalokwesaba. Uthi isikhathi sokukhuluma ngezombangazwe sezidlule sokusakhiwa iZimbabwe entsha lokhe kwaqethulwa umbuso kamongameli Robert Mugabe ngolwezi nyakenye.
Akuncedi lokhana sinitheka asihlandanga ukukhuluma ngezombangazwe sanduzokuphuma ngabantu bakithi ukuthi njengoba the sesisempilweni entsha nokuthi akhona new dispensation sifuna ukuthi sisakhe ilizwe lethu ndawonye sisonke. Labo bafuna ukuthi bayevota babuye bazovota ngokuthi sokuvota kuzaba ngokuvota okuthula njalo nokuhloniphana.
Inengi lesiphepheli labaleka eZimbabwe ngesikhathi sokhetho lokwe-2008 olokudinga umongameli lwaludlakela okwabona ekakhulu abasekela ibandla leliphikisa le-MDC behlukunyezwa. Umpofu njalo ukhulumela abaphathi ntambo eBotswana phezu kokuhlukuluzwa kwabeZimbabwe abahlala eBotswana okungekho emthethweni kanye lokubulawa kwenkomo ezingena eBotswana.
Ngibe lo mhlangano lo baba nominista we-defense uphathi defense and justice uminister uphathi lo minister Bashu we-immigration mayelana nabantu bakithi abalapha eBotswana abasebenzayo kodwa bengenamaphepha njalo bengathi bayahlukuluzwa nxa sekufola izimali zabo bahlukuluzwa futhi nangabaqhashi babo. Wonke sikhulumile njalo sakhuluma ngenkomo lezi ezithi zingazi kuya ngapha zibulawo sathi hashi akumelanga zekho ezwe njalo.
ELeBotswana libulala inkomo ezingena zivela eZimbabwe lisithi yizo ezidala ukumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo. IBotswana ithengisa inyama yayo emkambo we-European Union yona engafuni ukuthi inkomo yezidlale lapho kulo mkhuhlane womlomo lamasondo. IZimbabwe yasola inyathela lokudubula inkomo isithi akudingwe ezinye indlela ongasetshenziswana ngazo. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Iqembu leHarare City lithi selimelele imidlalo yalonyaka eKasilaga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Umsekeli kamqeqeshi weqembu leHarare City uMark Mathe uthi kuliqiniso ukuba iqembu lakhe belivele lilungiselela ukuyadlala kusigaba seNorthern Region Division 1 kodwa uthi lokhu akusho ukuba liza kuba ngumthatshuzwa kusigaba seKasile Premier Soccer League.
Besivele sisebenza sinamazwi kathile besinamanga njalo imizwa enhle ngeqembu leHarare City Football Club ngokuthi abadlali esasinabo ku-PSL silabo ngendlela yokuthi babevele belani belamakhontrakti. Ngikethemba ngingasho ukuthi ngiyadelela ukuthathela isidophisi kasikhulu sizancintisa sibe ukuthi sihlale isikole.
Iqembu leHarare City liphenduke kusigaba seKasile Premier Soccer League ngemva kokuba iqembu le-Umayindlethule yamajogwe lathi selitshiyana lomdlalo wenguqu. Inhlanganiso ye-PSL ikubone kufanele ukuba imeme iqembu leHarare City lona eliphuthe imidlalo yalo lisendaweni yeshumi lanhlanu engalaneni yemiklomelo nyakenye ukuba lithathe indawo ye-Haumayin. Inhlanganiso ye-PSL yethule uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani kuviki lakuqala elo mkhankaso walo nyaka. Njalo iqembu leHarare City lizadlala leqembu leCape United ngesonto enkundleni ye-National Sports esigodlweni iHarare. Nyakenye iqembu leHarare City ligunyulwa kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League. Umfoka Mathena ubevele esebenzela iqembu leCape United engumsekeli kaLloyd Chitembwe. Ikanti lo ngumqeqeshi weqembu leHarare City kathesi uMark Harrison laye uke walisebenzela iqembu leCape United ngesikhathi eqala ukuzosebenzela kwele Zimbabwe. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kwanele Mthwaka Zomuhle sengilichiya kuhlelo lwe Studio 7 Live Talk. Asibeni sonke kuhlelo lunye kusasa ngesikhathi sika 7 o'clock ntambama olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.